sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 28 kumpandula 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla kulandela ukwala komdeni wakhe ukuthi abekwe eHeroes Acre. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili lanhlanu libunjiwe njalo. Umkhokheli walo uNelson Chamisa uthi ngaphandle kokuthi uMnangagwa akhulumisane laye akulalutho oluzalunga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kweleSingapore mhla ka 6 kulinyanga uze wabekwa egumeni lomuzi wakhe kozwimba namuhla. Kubika uMavis Gama.
Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi wachiyayelayizele ukuthi kumele yabekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kamnumzana Mgabe, umnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudade wabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shuvayi Kumbojuma.
Isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna mai Mgabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sika Mgabe umnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre abe muli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezaphu umnumzana Jabulani Sibanda obekhona laye emngcwabeni kaMgabe ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu balelilizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Usibanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, ama izibhedlela, imigwaqo, lanxa into zonke zingeke sifezeke ngesikhathi esifitshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama koZimba, yimi uMavis Gama.
Kusenjalo uZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mugabe eveze izolo ukuthi uMgabe wala ukuyabekwa eHeroes Acre ngoba esithi kulezitha zakhe ezilakho ukumgebha zimsike izitho zomzimba zizisebenzise. Kambe zisetshenziswani izitho zomuntu ofileyo? Sixoxelo siyazi uMnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Engakutsho lapho ukuthi kuvele khona iHeroes Acre yendoda ngumuzi wayo. Nxa wabekwa kibo kozimba kuvele kuqondile lokho ngoba iHeroes Acre yomuntu kusemzini wayo. Le iHeroes Acre ababekana khona hayi kasiyo iHeroes Acre ifanika lo. Yilo lalo umuntu ulala kuhle emzini wakhe. Yikho engakutsho lokho. Lokho ukuthi abantu bayacuywa. Hayi bayakwazi bona ukuthi isizathu balaso singeke sabaphikisa kodwa ke nxa bembeke khona kozimba yinto eqondile esintwini indoda ibekwa emzini wayo.
Zona izitho zomuntu ofileyo zisetshenziswani kahle kahle baba Ngwenya?
Hayi esintwini sabakithi lapha emaNdebeleni izitho zomuntu kazisetshenziswa into ezilayo leyo. Nxa bona bekubonile ukuthi ukuze bamvikele kulabantu abacuya abantu ngathi baqondile ngoba into abayaziyo ukuthi iyenzakala.
Singathi yibuthakathi lobo.
Ye, umuntu osebenzisa izitho zomuntu vele ungumthakathi. Kanti ke abanye abantu izitho zabo kazisetshenziswa uyabusuzidalele uzimu ngoba kwesokufitha ukuthi wombuleleyo usenzele ukuthi umcuye.
Ubona abathakathi bazisebenzisani izitho zabantu bayaziqinisa kumbe benzani kahle kahle ngazo?
Obuthakathi kwaziwa yibo abathakathi. Ngingeke ibakhulumele ngoba yingxenye yesintu sikaNkulunkulu. Abathakathi badalwa nguNkulunkulu wabapha lawo mandla. Yikho-ke kakulula ukuthi umuntu angene kukho ungayisiwo wakhona ube lezimpendulo zokukuchasisa izinto ezimbi ezingekho obala.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi odumileyo sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamabandla amancane aphikisayo lomongameli Emmerson Mnangagwa ngamadlwane nje angasoze aphumela lutho. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe ngo-1999 uChamisa uthe ukuze inkinga zeZimbabwe zilungisiswe kudingakala ukuthi uMnangagwa akhulumisane laye. Kubika uGibson Bebe.
Inkulungwane zabasekeli be-MDC ziqunge isibindi sayathakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amabili kwebandla lazo eRufaro Stadium lanxa amapholisa evukele ukuvala imigwaqo lokwalisa amalunga aleli bandla ukungena emahofisini awo eMorgan Tsvangirai House. Ekhuluma kulombuthano, uChamisa uthe ngaphandle kokuthi ibandla lakhe liphiwe ithuba lokuhlala phansi loMnangagwa baqhobe amathambo engqondo ngokwenzakala elizweni, akulalutho oluzalunga. Uthe ibandla lakhe selizaqala ukwenza okubambekayo angakubethanga ngegama ukuze ilizwe lisuke enkingeni eliphakathi kwazo ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukuswela kwemali lobuyanga osobuhlasele uZulu.
Sabona ukuthi iPolady yayindlela nje eyokuhlekisana lokudlalisa isikhathi sabantu. Woza sikhulumisane wena lebandla lakho, mina lamabandla avela ebantwini. Yiko kungenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Lingaqambelana amanga labokhuphe labomaduku, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kufuze sikhulumisane.
Umnumzana Chamisa usola amapolisa ngokuzama ukuvimba umhlangano wabo.
Ngibone namhla ekuseni amapolisa esala ukuba senze umsebenzi wethu. kati befuna ukusivimbela ukuthi siye kumbuthano wethu. Kabasoze benelise ukusivimbela ngoba umhlangano wethu uqinisaka.
Ekhuluma le-Studio 7 kulumhlangano, umsekeli kaChamisa uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza kakhulu ngokufikisa iminyaka engamashumi amabili. Uthe njalo bayakhumbula amaqhawe asungula leli bandla.
Ilanga lalamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba iMDC ibijabulela ukuthi sineminyaka engu-20. Iminyaka engu-20 yokuphumelela ikhokhela yaseZimbabwe njalo igcwalisa izifiso zesizalwana seZimbabwe.
Imbongi uDesire Sibindi laye ube lethuba lokuveza ubugabazi bakhe kulumcimbi. Umeli webhinga South edayile ephalamende uMnumzana Joe Gabuza uthe kubuhlungu ukuba ibandla le-MDC ngokuzimisela kwalo langendlela abasekeli balo asebehlukunyezwe ngayo lokhe lingakangeni embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembu.
Kweze maphandleni lamhlanje amakhansila ezansi yamandebeleni athi kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kulesi sabelo ngoba phose zonke izakhamizi sezihlaselwe yindlala. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithi ukwenza umumo ube mubi kakhulu ikuqonga amahlayana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni ze-Grand Marketing Board libiza phosa amadola likhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswa ngabaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi we-Voice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso ye-Media Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila ka-Ward 17 eFumukwe eGwanda South uMnumzana Ephraim Ngathi uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende ulayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinemabanarebo ngokudla. Iloba besilela asobonke abakutholayo, balutshwane abakutholayo, kodwa baningi abakuswelayo. Kutsho ukuthi kule lidinga kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi uLobukhosi Malila omela uWard 4 eStanmore eGwanda North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bachiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zisizinani. Kone ngani singenzelwa amadama abemaningi, uhulumende angasenzela amadama abemaningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system ingasincedisa kakhulu.
Amahhazi kakhansila Malila lakakhansila Ngathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisiwe Nkalo wesiLikwe, yena othi ngempela uma ugoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibi le nyawo uthi kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba, abangazange banelise ukuthenga stock feed vele sokuqalisile ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempila kahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu, kumbe sithi asikasiboni isandla sikahulumende.
enhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahelidala Albert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Siqhubeke singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siya namukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lwamavuzu party lona olwake lwadla uBhetu. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association, engeyinye yenhlanganiso ezilwisana lalawo madili awevuzu party. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe umkhuba lo lokhu uqhubekela phambili yini. Kuyini okunye abakwenzayo ukuthi bengabonakali ukuthi lokho beqhubekela phambili ngalokho?
Kubeni kakhulu ngoba sebenezindawo abenzela khona, khonapha emalokitshini kulezindlu abangena khona bekhulumisana labantu beze izinto zabo zolezi negangeni sebehamba. Akuningi okungamaqhinga abakwenzayo abantwana, bahlakaniphile phela akwazi ukuthi bona sebengabanye abantwana abangafanali nathi kudala. Nxa ungasatholanga ukuyafika watshengisa ukuthi lize awusezi babone ngoba uyaphuma ezigqokele imfomo yakahani ubaphume esithi nyanga bafika khonapho bafike babhadale imali kungene-ke kwenziwa amaphathi yona lawo.
Njengenhlanganiso lezinye inhlanganiso lalisebenza lazo, lokhu lihlangana ukuthi licubungule lolu daba.
Ye, khathesi sokuphatheke kakhulu ontanga laba abangakuvumiyo ibasebesincedisa lokulandelela lokukhangela khonokhu. Kunje kube mdladlwana thize eziwayo ezama ukuthi itshengisele ikhuthaze labantu abaphakathi kwakhe ukuthi batshiyane lakho nokuthi kuyingozi kanganani.
Amapholisa lawo ayeseqalisile ukusebenzelana labazali sebebabopha abanye, kungabe kwaphelela khonaphana yini kumbe lokhu belwisana la?
Balwisana lakho nje ukuthi amapholisa kwesi sikhathi asidalisa kakhulu njengabantu bomthetho siyabe sifundele ukuthi bazasincedisa kakhulu, kodwa kwesinye isikhathi basidanisa ngoba uzathi uyafiqisisa ukuthi labo bayingxenye yakhonokho, uthi adinga uzithi labo bayingxenye yakhonokho bese kusizisa ubuhlungu. Kodwa hhayi, okwakhathesi bebezamile ukuthi basincedise kakhulu ukuthi into lezi zingane ziyaqedwa fulisi.
Kukhanya umkhuba ozaqhubeka ulokhu khona, usoze uphele nje ngelanga elilodwa.
Hhayi, asoze siyiqede ngelanga elilodwa, sibile ngumkhuba ozaqhubeka. Uzaqhubeka ngoba abanikazi babo bayasitshela ukuthi vela lisoze lisenze lito lingathi lisitholela siyatshintsha senze lo, lithi lisitholela siyakwenza lokhu. Baze bathi hhayi, ngolokhu singasiphisi iphoyizeni sifo, asho kule ngoma le khona khathesi. Baze bakuyifrenze ngaleyo ndlela ukuthi avela siyekele ngazi ngolokhu singasiphisi iphoyizeni sife.
Kodwa imbiko elitholayo lokhu beqhubeka ngemkhuba leyana yini eyokuya emacansini mhlawumbe bengazivikelanga lokunye okuninginingi?
Hayi, vela basoze bakwenze lokhuyana ngoba bona bathi bona bafuna ukuthi bonke ngomnyaka thize asho thina sikhuluma ukuthi siyegoli yethu yokuthi ngo-2021 siyabe sesiqedelane lokomkhuhlane we-HIV. Bona bathi bafuna ukuthi thina sesithi siyaqeda bona bonke sebeyintethe sebelomkhuhlane ukuze bathandene kuhle kungale enyanye omunye ukuthi le uyagula.
Bakukhuluma bengaphi khonokho?
Futhi bayakukhuluma mntanami, bekhuluma futhi bayakukhuluma futhi into elula kini ukuthi bakukhulume.
Izidakamizwa-ke lakho kuyaqhubeka?
Lakho kuyaqhubeka, ngibona. ngibone usengithola umbiko komnye ubaba ngitshela ukuthi kulomama emagodi kuthiwa ngumalusinga nguye khona ngali uzibambile ukuthengisa lezo zidakamizwa. Lo mama yena lwana ntumbane mpophoma esasikisana naye hhawu lokhu edlala umakhabheni ngayemuva.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siqhibe ezakusihlwa ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa lijahelitala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo. Sihlaziya uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ngapha kwelemelika.
Well, okwenzakalayo ukuthi bavula i-group WhatsApp, basi-invite ukuthi sijoyine leyo group, then kube le registration process ukuthi bakwazi abantu abangaki and all that, and baze bagcina futhi becela lokuthi masile mibuzo ifuna uyibuza upresident sibanike yona so that they would know ukuthi baselect which people to ask imibuzo yakhona depending on i-content. So sayenza amalungiselelo saya e-New York ngesunday yakhona okwakumele sihlangane ngayo, I think ngabo 7 ekuseni, kwakumele sihlangane ngabo 10. Ngabo 7 sathola i-message egroupini khona lapho sokuthiwa hhayi siyaxolisa i-meeting isi-cancelling. Nemasi zami ukubuza ukuthi on what basis kanti li-organize izinto kanjani, kwathiwa it's beyond our control. So kuyacaca kithi ukuthi upresident lo uyesaba ukuthi akhulume labantu, even though eclaim ukuthi yena ungupresident olalelayo izifiso zabantu, kuyacaca ukuthi usabile ukuthi ahlangane lathi. Thina ikakhulu besifuna ukuthi senze i-follow up on izinto esakhuluma ngazo last year around same time baze babuye la e-United Nations. Sahlangana e-New York samchazela upresident izinto thina esibona ziqakathekile ukuthi isizwe sethu siqhubekele phambili. Okokuqala kube kwindaba i-diaspora vote. Samtshela ukubana abantu abangaphandle la ukuthi baze baparticipate bekhululekile okwenzakala ekhaya, bafuna ukuthi nabo babe lilungelo lokuvota. Wavuma la esibili ukuthi I know lelo lilungelo elifaneleyo for abantu basekhaya ukuthi bakwazi ukuvota, and washo naye ukuthi I know last time sasifuna ukuthi singakwenza but akuzange kube lesikhathi esinough this time around. Lesikhathi ke ukuthi ngo-2023 abantu bazokwazi ukuthi bavote. So thina ke udubo lethu olukhulu yilo lolo lokuthi inyaka usuphelile and 2023 useseduze and asikaboni anything efana lokuthi even i-registration yama-voters or even ukuthi kukhulunywe ngakho ukuthi okay lamalungiselelo esesiwenzile ukuthi abantu bakithi sebengakwazi ukuthi baqale ukuregister ukulungiselela u-2023. So into esifana nalezo into eziqakathekileyo esifuna ukuthi sizikhulume.
Manje wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakele abantu abaseduze laye abaqoqayo inhlelo zakhe ayisibona ababe bengafikisanga ilizwi kuye?
Well, asingeke sibleme abantu abaqoqa izinto zakhe ngoba yena nguye umkhokheli, nguye uleader. Izinto mazingahambi kahle, always uleader nguye oblenywayo. Sinokubona even kuma-companies, i-company mayisehluleka ukuletha ama-profit, okuqala ukuhamba from ama-shareholders perspective ngu-CEO, the leader of i-company. Yena ma ukuthi bekuyi-important ngoba nge-Saturday simbonile mitha labantu bakhe bezanu, size sabona labo Mthuli Ncube ade behlonitshwa njengama-academics, labo begqoke izikafu sebesithi bhamberini ezanu. So konke khona lokho is very worrying ngoba nalowo muntu bese imthe obethenjwe isizwe ukuthi hayi mhlawumbe lo ngobe efundile ehlala ngaphesheya uzokuya lembono engcono kodwa sibona la usezifanela same nalabo abantu abahlulekile kudala for 39 years now since land 40 years iZimbabwe igoki isiya phansi and even nalabo ade sebethenje ukuthi mhlawumbe bengena kuzoba ngcono labo sesibona into ezifanayo so angeke mina ngisho ukuthi abaqoqayo yibona singaba blame I think yena if befuna ukwenzakala bekuzokwenza
lo ke bekungumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
siyabonga tshahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba Zomshana ngozinja ziyamloma umfana wecholocho ehlabelake kamnandi lapho kanti ke akahambi yedwa uhamba lomehlo kaZulu kwanele kodwa singakehlukana sikhangele hebe sihamba phambili umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili libunjiwe namuhla njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthi umnangakwa kumele akhulumisane la ye kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.